Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga jonga ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 9 kaMpalakazi 2022. Ibizo lami ngugeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Namhla njengoba nakulihlubu le-UN anti-corruption, sicelo sethu ukuthi abantu abaningi kumele befundiswe lapha eZimbabwe ngenxa ye-corruption, ngoba balalwazi olujulileyo ngayo i-corruption. I-corruption yona sisiqedile kakhulu sibili njengabantu beZimbabwe, sisenza singasathembi even bona laba abasebenzela ilokhu zenini i-public sector.
Uzulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba ukunanza usuku lokulwisana lenkohlakalo olwe United Nations Anti-Corruption Day.
Iklinika leyo yakhiwa i-community incedisana ne-diaspora, saba loncedo kakhulu, sagcina sithole i-donor from i-German, yibo abasincedisa kakhulu. Iklinika izehama lemtshina konke. Last month bafikile bazehanda over ama-German.
Izakhamizi zeBulilima East ePlumtree zisola abezanu PF lohulumende zisithi bazichaya isifuba ngokwakhiwa kwekliniki yeGambu. Zona kuyizo ezakhayo zincediswa yenzalo yalindawo esisebenza kwamanye amazwe. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi olodumo kungoma ze-Afrojazz uJays Marabini oke wagula okwamagama kweminyaka emine edluleyo kodwa usesilile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Uzulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba kunanza usuku lokulwisana lenkohlakalo olwe UN Anti-Corruption Day. Lonyaka lolusuku lunanzwa kule nkuthazo kuhulumende ukuba aqinise impi yokulwisana lenkohlakalo. Yona isiphazamisa inhlangothi zonke ezempilo ezigoqela ezemfundo, ezempilakahle, ezokulima, ezenhlalakahle kaZulu lezinye. Umlondolozi Ndlovu sethulela loludaba ngokugcweleyo.
Usuku lolu olunanzwa minyaka yonke lwabeka ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba, i-United Nations, bemanyene labohulumende basemhlabeni jikelele. Uzulu weZimbabwe uthi kumele uhulumende engabi lokhu ekhuluma ngomlomo kuphela, kodwa abeke imithetho yokujezisa kalukhuni laba batholakala bephatheka kunkohlakalo ukuze anqobe kulolu dubo osoluphambanisa impilo zabantu bonke elizweni. Ingcitshi zithi inkohlakalo iphazamisa okuningi ngoba imali okumele zisetshenziswe ukuthenga imithi ezibhedlela, ukubhadala ababalisi lokuvuselela ezemnotho itholakala isezikhwameni zabantu abasezikhundleni zaphezulu kuhulumende. Ingcitshi kwezomnotho umnumzana Thembelani Sibanda uthi inkohlakalo ibhidliza elakusasa esithi kumele iliswe kakhulu.
Namhla njengoba nakulihlubu le-UN anti-corruption, sicelo sethu ukuthi abantu abaningi kumele befundiswe lapha eZimbabwe ngenxa ye-corruption, ngoba balalwazi olujulileyo ngayo i-corruption. I-corruption yona sisiqedile kakhulu sibili njengabantu beZimbabwe, sisenza singasathembi even bona laba abasebenzela ilokhu zenini i-public sector. I-corruption futhi yayenza ukuthi even ama-workers kuyabulala imorali yama-workers ngenxa ye-corruption.
Unkosikazi Cynthia Banda uthi okuqakathekileyo ukuba ikomishini eyabekwa ukuthi ikhokele umsebenzi wokulwisana nenkohlakalo eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission inikezwe amandla okubopha labo abatholakala bephatheka kulo mkhuba omubi.
Iya-affecta ama-ordinary citizens endaweni yokuthi abatholi imisebenzi kungoba bengabazi abantu abaphathi bezindawo zona lezi ezomsebenzi yabona, ngoba vele these days i-corruption yenza kube le-nepotism too much, ukuthi umuntu uyafaka isihlobo sakhe even engela ama-qualifications kuyaaffecta ama-ordinary citizens, ivimbele ama-qualifications, abala access to imisebenzi yonaleyo.
Umnumzana Kuzipa Murapha, ongumsekeli kamgcinisihlalo weZimbabwe Anti-Corruption Commission, uthi sebenze okuningi ukuzama ukulwisana lodubo lwenkohlakalo.
It's a day yatinounganidzana tose isu samaZimbabweans kuti ngatibatanei tiponde hori.
Namhlanje lilanga lapho esibambana khona ukuthi silwisane lenkohlakalo. Ifuna ukulwisana layo inkohlakalo sihle siyibulale, yonke into ebulawayo ihle ife. Kodwa umnumzana Munache Mtutsa webandla leZANU-PF uthi loba nje uhulumende eliswana lenkohlakalo, kumele izijeziwe zafakelwa eleZimbabwe zikhitshwe ukuze ilize liphumelele.
Lokho kuyabonisa ukuthi kulokubambana okukhulu okumangalisayo njalo ebandleni leZANU-PF, ngoba imbono amaphupho pheceleze esingathi i-vision alayo ngelizwe leZimbabwe akumelanga iphanjaniswe, kumele aphithuba aqhube afeze konke lokhu akade seqala ukukwenza.
Ukuminyaka esanda kwedlula uhulumende ubophe abantu abaningi ababika uhulumende abafana lonkosikazi Petronella Kagonye, Priscilla Mfumira, Fane Wundenge labanye. Abaningi bathi lokhu ayisikho kodwa okuza kuqeda inkohlakalo, kodwa kumele labo abatshontshayo bathathelwe inotho iphiwe uhulumende. WeleZimbabwe usuku lolu lonyaka belunanzwa edolobheni leMaswingo, lapho abeZimbabwe Anti-Corruption Commission labeTransparent International beqoqela umbuthano edolobheni leli. Indikimba yalonyaka ngethi UNCAC at 20 Uniting the World Against Corruption. Kule nkuthazo yokuba wonke umuntu kumele enze akwenelisayo kungelani lokuba ungubani ekulwiseni lenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye. Intatheli izindaba ekhankasela ukuqedwa kwenkohlakalo eZimbabwe. Umnumzana Hopewell Chingono uphiwe umvuzo owe-International Anti-Corruption Excellence Award. Labanye abaqhuba imikhankaso efanayo emazweni abo izolo eDoha kwele Qatar. Lo mvuzo wasungulwa isiphathamandla seQatar uSheikh Tamim bin Hamad Al Thani, njalo usebenza ebambisane lomanyano we-United Nations. Abanye abaphiwe lumvunzo loChingono bayisikhombisa, njalo bagoqela uSophie Williams Elegby owaseBrithani, uErnesto Savona oItaly, kanye lenhlanganiso ezizimeleyo zamazwe achiyeneyo. UChingono uthi uphiwe lumvuzo ngoba esebenza nzima ukuchaya imisebenzi yenkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF. Iziphathamandla zeUnited Nations bezikhona kulumkhosi kanye lomongameli weRwanda umnumzana Paul Kagame. UChingono labanye bakhe baphiwe inkezo kanye lemali. Izakhamizi zebulilima East Plumtree zisola kakhulu abebandla leZANU-PF labakahulumende, zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa kwekilinika yeGambu, yona evulwe ngokusemthethweni izolo ngumphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga. Khona kuyizo izakhamizi ezakhala ikiliniki zincediswa ngabantwana bendawo abasebenza kwamanye amazwe kanye lelizwe laseGermany. UChiwenga ubekhatshwe ngummeli webulilima East edalele ephalamende, njalo engumphathintambo kahulumende umnumzana Mangaliso Ndlovu. Sixoxe lomgcini isihlalo webandla le-CCC eMathebeleland South, umnumzana Solani Njemnyama Moyo.
Iklinika leyo yakhiwa i-community incedisana ne-diaspora, saba loncedo kakhulu, sagcina sithole idona from i-German. Yibo abasincedisa kakhulu. Iklinika izehama lemtshina konke. Last month bafikile bazehanda over ama-German, then bayehanda kubaba induna yethu Chief Kambo. Yayimele sivulwa, zange savulwa ngoba uMP ubaba Ndlovu wayengekho, wayese-Egypt bele kusebenza ababehambe la ngawo. So saba lesolo thina ukuthi kungani kumele kumelelwe uminister wetourism. Ikomiti yahlala phansi yabumba amaqembu abo ngokusebenzisana abasebenzisa ngayo ngendlela ababesebenza ngayo ngoba sasisebenza siyake iklinika le. Sathola ukudla ama-donation ngu-different bantu kwaba le nkomo ezimbili ezihlatshiweyo. Sibe nesimanga ovuka ekuseni sesibona sokubuya amabhasi sofaka amatende e-primary yakogamu. Sesimanga la sifuna bonke abantu babuya ebhasini ngababuya kuma-different places, kuma-district amanye. Kodwa osibazi le sithole ukuthi bonke bagqoke i-regalia yezana. Kodwa iklinika yakhiwa i-community abantu behlangene. Wasukuma wakhuluma uNqobizitha Ndlovu. Okusimasilele uNqobizitha ukhulume kakhulu edela ngesilungu. Abantu izalukazi lamakhehla akulanto ade beyizwa. Wasekhuluma ukuthi sephakamisa u-vice president. Uthi wenga esukuma laye akula lo interpreter, akula lo toliko tolikela abantu bakithi abangaziyo isishona. Abantu bakithi abaningi bazi isikhala bazi isiNdebele. Wakhuluma isishona waze waqeda abantu abazwanga lutho. Kliniki siyivuliwe, sebe siyakudla, bathola kusela nyama, inyama iqedwe ngamasotsha, iqedwe ngabantu ababuya khatshana. Izakamizi ezecommunity abayibo abayakha ikliniki abayibo kade bethi namhlanje balelanga lokujabula kabatholanga lutho. Sithe ngase sibabuza batsho ukuthi hayi thina qiniso lihle akulale sikuzwileyo, siyazisola ukuthi kade vele sizedingani. Abantu bahambe bekhubekile. Usebhuku kabadlanga, ama-business people abadlanga, kube yimvoqovoqo nje esihlanganisa abantu bezano, sebetshaya amatoyitoyi, pasinaningi, pasilobani. Engingakucela nje abantu bakithi ukuthi kabakujwayele, bona kumele belungise ngoba kula muntu ozakulungisela ukuze babe lokuhlonishwa phakathi osebhuku lezinduna zethu. Laba abayiqiniso abayizinduna zeqiniso labo sebhuku beqiniso ama-election azayo nxa sokuvotwa abantu bekhipha udubo. So abantu bakithi abajabulanga, abantu bakogambo, abantu bemajinge, abantu besinots, abantu bentoni, abantu begoba. Ama-village lawo yiwo ama-village angaphansi kwesibhedlela leso. Bayakhile basebenzi labantwana bakaNkulunkulu. Into abayenzele ezana abalangani, even isibi lamanye amamemba ezana bebesisho ukuthi lokhu asikaze sikubone lokhu.
Umnumzana Solani njemnyama moyo ngumgcini sihlalo webandla le-CCC eMathebeleland South. Sehlulekile ukukhuluma lomeli webulilima East ePhalamende umnumzana Mangaliso Ndlovu. Okwamanje sizweni udaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Izizalwane zekwele Afghanistan sezile minyaka leminyaka zibhekane lenhlupho kwezenhlala kahle kaZulu lezidalwa yikonakala komnotho okubangelwa yimpi zomdeni, ukungani kuhle kwezulu, ubhubhane lwe-COVID-19 kanye lenkohlakalo. Uhulumende we-Taliban laye usengeze lokhu kudubeka ngenxa yombuso woncindezelo lokungaphathi kahle ezomnotho osokuleminyaka leminyaka kusenzakala. Ngempela abohlelo lwe-United Nations Development Program bathi sekuthethe i-Taliban inyanga ezilitshumi lambili kuphela ukubuyisela muva intuthuko eyathatha ilizwe iminyaka elitshumi ukwakha. Njalo uncindezelo abalwenza kwabesifazane lungabangela kulahlekelwa ngumnotho olesisindo esifika i-$1 billion, kuxwayisa umnumzana John Kelly, umeluleki we-United Nations. Ukuze ele Afghanistan livuselele umnotho walo, kuzadinga ukubana zonke izizalwane zakulelo ziphatheke kuntuthuko yayo, okugoqela abesifazane lamantombazana. Kodwa njengoba sonke sisazi, kutsho umeluleki uKelly, uhulumende we-Taliban wephula wonke amalungelo oluntu wezizalwane zakwele Afghanistan, ikakhulu abesifazane lamantombazana. Kusikhatshana esedluleyo, iTaliban inqabele abesifazane ukuya emapaki, emajimu, lendaweni zokubhukutsha ezisemphakathini. Konke lokhu kungumzamo wokuvimba ukuphatheka kwabesifazane emphakathini. Imikhawulo le ihluthunela njalo esinye isizukulwane isizukulwane sabesifazane ithuba lokuthi labo baphatheke ekuseleleni imdeni yabo kanye lokunikela emphakathini nxa kungela kuphatheka kwezomnotho okugcweleyo okwabesifazane kwele Afghanistan ilizwe kalisozelane lise njalo ukuphakama okugcweleyo lapho abesifazane abalelwa khona ukuphatheka kwezomnotho umphakathi ulahlekelwa yizipho kanye lempumela yengxenye yenani labantu bakulelo alubana abesifazane bengaphiwa ithuba bebenganceda ngokupha imigqa yokuphila kumindeni eswelayo bengasiza njalo ekubumbeni imphakathi eqinileyo ngesikhathi kulesidingo salokho kwele Afghanistan kutsho uKelly ngenyanga kaMpandula unobhala uBlinken wakhipha umbiko wokuthi sokusungulwa uhlelo lwe-Alliance for Afghan Women's Economic Resilience umanyano lo ngokaZulu ebambane lenkampani ezizimeleyo ezihlose ukuqhubekisela phambili kokuphatheka kwabesifazane emsebenzini kwezamabhizimusi lezemfundo elemelika lanikeza imali engamadola ayisigidi lengxenye 1.5 million kunhlanganiso ezasekela imizamo yabesifazane kumabhizimusi ngenyanga kaNcwabakazi elemelika lathembisa inani yemali eyizigidi ezingamachumi amathathu amadola 30 million eyokusekela ukulingana ngokobulili kanye lokuhlonyiswa kwabantu besifazane kwele Afghanistan sizaqhubekela phambili sisebenza lamazwe omhlaba jikelele ukusekela ilizwe leAfghanistan elizinzileyo elithuthukileyo njalo elizithembileyo lihlonipha amalungelo ezizalwane zalo lapho ke belilalele udaba oluveza imbono kahulumende welemelika Uqhubekela phambili umncintiswano wenguqu okudinga intshantshu zomhlaba jikelele owe 2022 FIFA World Cup kule midlalo egobozisa amathe esigabeni sama quarter finals kubika uJoseph Njanji
Umqeqeshi sisebenzela iqembu elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 le-Arinelo James Makaya uthi phakathi kwe-France le-Brazil ikho lapho kuzavela khona iqembu elizophakamisa isicoco.
Akusekho lula kathi ama-team awik aphumile sokusela ezinkulu kuphela but anyway, World Cup le nginika i-France na ukuthi ngahle kwanisa ukuwina quarter final le nginika i-France or i-Brazil. Yeah. Yiba abantu abangani bakwanisa ukutshintsha amalevuzi mpijana weplay but between them ikhona ezawina ngiyakwazi asazi ino ibhora liyasurprise akungatshintsha but ye ziyathathwa zona
ohlala edolobheni lakobulawayo uTiny Chuma uthi yena elasengilandi ilo elizaphakamisa inkezo ekupheleni komncintiswano
nombani i-event izothatha iphapa because my gut feeling is telling me so and everything the players they are so strong and I believe the second that these guys are going to win and because I watch the English Premier Football so I like England so I am sure that it's going to win viva England viva
wasakhulayo Justice Banda uthina ukhangelele iqembu lePortugal ukuba kube yilo eliphakamisa isicoco kumncintiswano lonyaka
Portugal le potential ukuthi ithathe World Cup because many players there amaningi badlala ama Premier League which are more advanced abantu abaningi ngale competition eningi so they are exposed to the pressure lana e World Cup iMorocco singaba le chance but iMorocco I text the team and but ama players akhona malutshwane who are exposed to the pressure yama competitions like World Cup so maybe I pressure lana singakwazi ukuthi ibabulale
amaqembu afinyelele kusigaba se quarter final ngagoqela ele Croatia lona elidlale le Brazil ele Netherlands lona elizadibana lele Argentina ngehola lethoba mune munye namhla ebusuku kusasa ngomgcibelo iqembu le Morocco lizachana lele Portugal ngehola lesihlanu ntambama kuthi ele England lizadlala lele France ngehola lethoba mune munye ebusuku ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngimu Joseph Njanji
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi olodumo kungoma ze Afro Jazz uMajaha Ndlovu owaziwa ngegama lokuthi nguJayz Marabini oke wagula okwamagama kweminyaka emine edluleyo kodwa usesilile namhla usiphakulela idlalade lakhe elitsha aseliphekile asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasvanda
Amuye cabangana wenala ukhona Amuye cabangana
ijahala umahlaba ithwale belele phansi lingezwa kuhle okwesikhathi eside nanku kwathu seliqine kwelitshe selibuye lelidlikizane yedlalade yekela sikhumbuze ngomculo wakhe.
Umculo wami nje uhlangahlanganisa imiculo etshiyeneyo eyesintu eyakhona bokwelakithi emathebuleleni lapho enzalwa khona kakhulu gogo Dlamini amahlaba ethwala amalanga ndawana amajiyampunzi. Ngathi ngumculo wakhona-ke yiwo engiwuculayo ngoba njenje yibo laba bantu ngikhuliswe ugodla omnyama isigaba sakithi lapha nenyoni ngikhumbula ezintabeni entabeni zenyoni lapha lempala yikho ngikhulele kukhona semsinkomo lembuzi konke nje kumnandi kunjalo so ngathi umculo ngowakithi.
Umarabini selamadlalaje alithumi 10 kuhlanganisela asiphathelelwa namhlanje limume 10 leli dlalaje jazz
album leli lithi Xola album elilengoma ezingathi ezilithumi ezimnandi kakhulu ngaba lo producer ovela kwele South Africa kuthiwa nguNathi Mpanza onguye-producer i-album ngasebenza lotaruru ne-guitar kwenye ingoma ngasebenza le-group ethiwa Amaqaqa ya so yibo abantu esebenzelayo kule album inhle kakhulu ngabafana abafana ngapha nje kola khona apha kobulawa
Ukugula kukaThezi kwethusa abantu abaningi kodwa yena uthi kazange alahle ithemba ngoba ethembele kuNkulunkulu.
Bonga uNkulunkulu ngakho konke ngempoko omdali ngokunikeza ithuba okwesibili ukuthi ngiphile emhlabeni ngoba kunzima kakhulu. Ngibonge kakhulu kumuntu ozisizileyo ongichasileyo kakhulu unkosikazi wami labantu abami nemuli yangakithi ekasihawu lo ebelina ukuba ubaba lomama abangikhase kakhulu labakhosikazi abo labantu ababo ngibonge kakhulu umongameli welizwe owangincusayo esizwa kuthiwa ngiyagula owangincusa e-State House ukuthi khona azokuzwa ukuthi uyini okunhluphayo.
Tez Marabini esiliphethe namhlanje abalandeli bomculo wakho bangakuthola ngapha
kulukandaba ngicela yonke indawo ngikhona kuFacebook ngikhona kuTwitter ngikhona kuInstagram ngikhona kuYouTube abantu bakithi hambani lifike lifinyelele lapho lifike kule ndawo kuthiwa yikulayika nokusubscriber nokukhomenta nje ukutsho nje ukuthi khona lumculo uyamthanda uyamazi uzwa kanjani umculo awenza kuqakathekile insuku yikho kwenza siphakame njengabaculi. Usekela umculo kaJazz Marabini kutsho ukuthi kuzisekela wena ngokwakho ngokwemvelaphi yakho la nguba nguwe kwakho
loba ungaze ubhekane nobunzima mnganani funda ukuthi inhliziyo yakho ithole ukuthula ngokuxola uqhubeke ngempilo yakho utsho njalo-ke uJazz Marabini kudlalandelake Xola nguye besilayo kuhlelo woza Ozo Friday mbalazo nemnandi igama lami ngu-Ezra Jesus Bandi.
yakholisa kodwa kunjalo yanyathela Senyakholisa uthe phansi ngenze konke kodwa yanyathela
wabamnandi umculo kaJays Marabini esiphakululela idlalade lakhe elitsha eselivuthiwe obexoxalo Ezra Chisa Sibanda athontise inyembezi amadoda amadala weqembu leBrazil ngemva kokunqotshwa ngeleCroatia kumapenalty 4-2 eleCroatia selizaqhubekela phambili kuma-semifinals eleBrazil selilubhekisa ekhaya Live Talk namhla sikhangela umncintiswano wenguqu eqhutshelwa kwele Qatar weFIFA World Cup 2022 ongene kuhlandla lama quarterfinals namhla. Singekehlukani isihlobo sikhangela ezinye izindaba ebezikhokhela. UZulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba unanza usuku lokulwisana lenkohlakalo ole UN Anti-Corruption Day. Izakhamizi zebulilima East Plumtree Zisola bebandla lezano PF lohulumende zisithi bazichaya isifuba ngokwakhiwa kwekliniki yeGambu zona kuyizo ezakhayo zincediswa yenzalo yalindawo esisebenza kwamanye amazwe Siluqhibake lapha uhlelo lwethu lwanamhla olivalelisayo yimo magumede uGaino Saidi ngisithi yasidibaneni njalo kusasa ntambama ngesikhathi esifanayo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.